Usuku lo luka 9/11 okuthi ukuthi September 11 ngokuthi kwabulapha eMelika kwakulosuku olubi kakhulu ngoba abantu abaningi balahlekelwa zimpilo zabo. Abanye sasisebafitshane, abanye sasendane ezitshiyeneyo, kodwa iminyaka yonke abeMelika bayalukhumbula lolu suku. Babona ukuthi abantu bakhamba bevakatshile lapho sokuthiwa khona kuse One World Center lapho kwakule zakhiwe lezane ezimbili ezatshaywa ngamaflama eChina lana. So lusuku abaluqakathekisayo kakhulu lapha eMelika. Esikole abantwana kuyatshela ukuthi sekumele kuke kuthule kwesikhathi esithizwe, kukhunjule labo abadlulayo.
Nxa uqathanisa leZimbabwe, ungathi likhona yini ilanga elinanzwa njengalona leli ele 9/11 eleMelika?
Nxa ngiqathanisa leZimbabwe, angeke ngathi ukuthi likhona ilanga elifanana ngaleli ngoba izethakalo zakhona ngezijiyeneyo nje, kodwa singakhangela ukuthi ngenyanga le ephelileyo lapha kuyake kukhangela usuku lwamaqhawe ekhaya eZimbabwe, lapho abantu abafa besilwa, abaningi bakhona besilwa belelwa impi yenkululeko. Yizethakalo ezijiyeneyo njengoba sengitshilo ngaphambili, kodwa ungaqathanisa nje ukuthi kuyakhunjulwa abantu asebalahlelwa impilo yabo ukuze kube khona ukuthizwa kuhle okungaveli.